okwaqala Nkomo ukuthi udlakela olunengi kuleli lizwe luqalwa yi-ZANU-PF kumbe zinhlangothi zikahulumende ezifana nabo-ZRP. Yikwethu kujwayeleyo khonokho ukuthi kokwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba lesibindi kuleli lizwe sokusukumake sithi nokuthi ngiyehlasela i-ZANU-PF nokuthi ngiyehlasela uhulumende nokuthi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesicungwiza wona. Ayesiyadingani kwakutheni babezweni ngubani yindaba bengawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsini kodwa ngokuzwa esikuzwayo khathesi ngani amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esitungiza abantu batholakala sebengabagidimayo bedinga indawo zokucatsha nokuthi bachayelwani bengakwazi ukuthi kubangani so-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika la esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni
kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela
abakhiphi umfakazi Nkomo into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobale ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sizwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje sasesihamba thina okuhamba kwethu esawuhambayo lathi sahamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilitshumi kumbe kwakuzimota ngazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaje kube fair hatshi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakutshoyo isikhathi sonke kuliqembu siyayenza ukuthi sibacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba anti abona ukuthi nxa sikuzwa konke ungani bona yibo abahambe baqalisa into yona leyo khathesi sibesuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims yabasiphi ubufakazi sonke sinokububona ubufakazi babo so far asikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bathola abasakhulayo bebandlela ithize kweza yilo lelo bandla abalitshoyo kumbe kayisilo kakufela ongaba nobufakazi obugcweleyo sonke sekufuza ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke kulusuka kube kuludube khonapho Nkomo
ngezinye indlela uthi yikuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho
uphume sobala amalanga amalutshana adlileyo ukuthi khona kule bandla labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla le-ZANU-PF abathe bona bafuna ukuyangena ezindlini nemizini yabakhokheli bethu azange sizwe amapholisa ekhomenta ngaleyo nto not even ka-one ye sasesibona-ke ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa le-ZANU behambelana beyinto one kusho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele kukangcono labo bakhokheli bethu babe besiyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu nababayakuba khona babe ngabafakazi.